isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Alingali tshona njani zolukandaba mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 28 Mpandula 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
kule ndingeko ukuthi umuntu wonke oyisizalwane selizwe leZimbabwe ebekwazi ukuthi amalungelo oluntu ngamalungelo abomama. Kodwa ngenxa yesiko lethu uzathola ukuthi amanye amalungelo abe ngani ngabo baba kuphela. Lokhu besokusenza ukuthi khona nxa sesikhangele ukuthuthuka kwezigaba, omama amazwabo ekhanya engangeni.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abatshali bemali ahlangane labo eMelika ngesikhathi esemhlanganweni we-United Nations General Assembly baveze ukujabula okukhulu ngomumo weZimbabwe.
Sakholwa sibonge uma sesibona investment yangkhona, sesiwabona ama-factor angkhona, ngeke sabonga okwakhathesi ngoba sizabonga ilutho. Sizabonga uma sesibona impumela yangakhona. Impumela ekabi khona okwakhathesi, okukhona inkulumo kodwa impumela ekabi khona.
Abe inhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu abeZimbabwe Lawyers for Human Rights abasungula uhlelo lokuthuthukisa abesifazane oluthiwa Women Empowerment. Kuhlelo was the Friday lamhlanje silomculi ophuma kwentuthuzi yathunqa kobulawayo uThulani Dube owaziwa ngokuthi nguTuts hashtag. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abatshali bemali ahlangane labo eMelika ngesikhathi esemhlanganweni we-United Nations General Assembly baveze ukujabula okukhulu ngomumo weZimbabwe. Embikweni awethule lamhlanje kuphendukeni kwakhe eHarare evela emhlanganweni lo, uMnangagwa uthi unxuse iziphathamandla zamankampani amakhulu eMelika ukuthi zize eZimbabwe zize zibonela okwenzakalayo. Uthi uncedo lwamankampani la uhulumende wakhe uzawuvusa umnotho ume ngezinyawo. Wengeze wathi iqula lakhe belisamukelwa ngesihle kuyo yonke imihlangano ayenze labantu abachiyeneyo ngapha kwele Melika. Ngokunjalo uMnangagwa uthi kathandabuzi ukuthi leZimbabwe lile kusasa elikhazimulayo. Kodwa ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Dumisani Nkomo uthi okwamanje umumo wezenotho uqhubeka usiba mubi.
Ngikhuluma nje khathesi kulamalayini awepetroli, izinto ziyakhwela kodwa kula muntu ophathisayo ukuthi uhamba njani. Bona zena uze umkhono umuntu ukhule kuhle kebe uqakathekile ukubana sizame ukuthi sisebenze lama-foreign investors. Kodwa kuqakathekile njalo ukubana uhulumende laye akhulumisane lezakhamizi kumbe lezi zalwane zaseZimbabwe ezikhonapha ngoba sibona ngazani uhulumende wakhathesi uchitha isikhathi esiningi ekhulumisana labomelika lamazachine kuhle sibili kodwa akachitha isikhathi esifana naye ekhulumisana labantu baseZimbabwe. Ngoba abantu beZimbabwe yibo abazabhenka imali yangakhona, yibo abazasebenzisa imali yangkhona, yibo akumele bebelethemba kumkonomo waseZimbabwe. So into enhle sibili kodwa kuningi okumele kulungise kusesele izigwenxa eziningi sibili kodwa into enhle sibili ebukekayo kodwa izigwenxa ziningi kakhulu okwakhathesi.
Nxa esithi abatshali bezimali bayasuthiseka ngenguquko ayilethayo kwezenotho, ngenguquko ayilethayo kwezombusazwe, sesingabona yini babuNkomo betheleka eZimbabwe abatshali bezimali lapha?
omnye umlandeli kaJesu wathi ngizakholwa ngabona amanxeba ezandleni. So lathi sizabona, sizakholwa, sibonge uma sesibona investment yangkhona, sesiwabona ama-factory angkhona. Ngeke sabonga okwakhathesi ngoba sizawubona ilutho. Sizabonga uma sesibona impumela yangakhona. Impumela ikabi khona okwakhathesi. Okukhona inkulumo kodwa impumela ikabi khona.
Uyatsho ukubana kuqakathekile ukuthi uhulumende kaMnangagwa akhulumisane lezi zalwane zeZimbabwe. Yiziphi izizalwane zeZimbabwe lezi? Ngabe MDC kumbe nguZulu nje jikelele?
Izizalwane zeZimbabwe ngabantu bezanu-PF, ngabantu be-MDC, ngabantu bezapu, ngabantu bakankosana moyo. Laba ngavotanga labo angithi izizalwane zaseZimbabwe. Singakhethi ukubana bavela kuliphi ibandla lombangazwe.
Hello ke ngumnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi yecubungula izombusazwe ubexoxa le studio 7 ecingweni ekobulawayo. Abenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu abeZimbabwe Lawyers for Human Rights bemanyene lezinye inhlanganiso ezisebenzelana loZulu basungule uhlelo lokuthuthukisa abesifazane oluthiwa Women Empowerment ngenjongo yokubatholisa ulwazi phezu kwamalungelo abo amunyethwe kusekelo sombuso welizwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abezethelechara bathi lokhu kuza ngemva kokunazelela inhlupho abesifazane ababhekane lazo ezibangelwa yisimo eselizweni kwezamasiko abensundu ezokholo kanye lemithetho yelizwe ephambana lesisekelo sombuso. Emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe emahofisini alenhlanganiso yezethelechara wokwethula uhlelo lwe-Women Empowerment obona ngokuqhutshwa kwalo unkosazana Priska Dube uthi bakubone kufanele basungule lolu hlelo oluzaqhutshwa ngomnyaka ka-2021. Bathi bakwenza lokhu ngemva kokunanzelela ukuba abesifazane abanalo ulwazi olwaneleyo ngamalungelo abo okuvezwe luphenyo abalwenze kuma-wards ezigabeni ezintathu ezibalisa eMathebeleland South, Manicaland leMashingo.
Ama-district lawo esiwakhethileyo yi-Wonde Valley leMtasa in Manicaland, sibe lo ward 12, lo ward 22 eBikita kuseMashingo province, bese sithi leMathebeleland South eMsiza sibe lo ward 14, ward 16, 17, lo 18. Kule ndingeko ukuthi umuntu wonke oyisizalwane selizwe leZimbabwe ebekwazi ukuthi amalungelo oluntu ngamalungelo abomama, kodwa ngenxa yesiko lethu uzathola ukuthi amanye amalungelo abe ngani ngabo baba kuphela. Lokhu bese kusenza ukuthi khona nxa sesikhangele ukuthuthuka kwezigaba omama amazwi abo ekhanye engangeni.
Ulandisa ngokubafuqileyo njengenhlanganiso unkosazana Dube ukusungula lolu hlelo.
Nxa sihlezi sikhuluma lapha ungahamba emaklinika ezibhedlela, abantu abaphila legcikwane sebelolwazi lamandla okuthi engahamba esibhedlela ethole ukuthi amaphilisi akhe kawakho kumbe ehluleke ukwelatshwa. Bayakwazi ukuthi kumele ngiye complainer nga ngenxa ukuthi section 76 wesisekelo sombuso esitsho ukuthi wonke umuntu ikakhulu lo ophila nalokho esikuthi chronic illness, HIV chronic illness, ulelungelo lokuthola uncedo lokwelatshwa ezibhedlela. Ngokufananayo imfundo esiyitholileyo kuyena leyana iproject yiyo esesibuya layo ngapha kubomama ukuthi labo nxa bengakhuliswa bebe lolwazi lokuthi amalungelo abomama ngamalungelo oluntu kuzayenza ukuthi izinto eziphathelane labo lendingeko zabo ukubahluphayo ezigabeni kulungisiswe. Izinto zokuhamba imimango emide bedinga amanzi, izinto zokuthi izikolo ziyaswelakala kumbe izinto zokuthi amaklinika akhatshana, izinto okumele zilungiswe zisukisela kibo phambi.
Abezethelechara bathi lukhangile lokusabalala luye kwezinye iziqinti lezabelo lolu hlelo lokuthuthukiswa kwabesifazane ngokubafundisa kuqala ukuvikeleka kwabo phansi kwesisekelo sombuso, bazwisise ukuthi bangazihlomisa njani ekuzithuthukiseni ngokwabo. Baveze njalo ukuba lokhu akutsho ukuba bazotshiywa ngaphandle abesilisa lapho kuqhutshwa lolu hlelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lifisa siphuma ngapha iVoice of America ese Washington DC.
abaphila lesimo sokungezwa endlebeni okubenza behluleke ukukhuluma bahlangene eHarare lamhlanje benanza iviki labaphila lalesi iviki labaphila lalesi simo emhlabeni jikelele bekhuthaza ukuba kuqiniswe ukusetshenziswa kwendlela abayizwisisayo ekukhulumisaneni e-sign language. Okuningi asikuzweni kuntathweli zindaba yethu Mark Peter Ntambe eseHarare.
Inkulungwane zabaphila lesimo sokungezwa endlebeni okubenza behluleke ukukhuluma kuhle babuthana eHarare Gardens benanza iviki labaphila nalesi simo emhlabeni jikelele ele-International Deaf Day ngaphansi kwenhlanganiso e-Deaf Zimbabwe Trust. Unkosikazi Memory Kashuware osekela amalungelo abakhubazekileyo eselupane ngenyakatho lemandebeleni uthi lokhu kunikeza ithuba lokufundisana ke labantu abaphila nalesi simo besebenzisa indlela ezijeneyo ezigoqela ama video.
Cha i-rap. Labo bebe mangala ukuthi i-rap le umuntu ongubaba u-recha njani ngomuntu ongumama. Lokuthi i-rap imele iye-reportwa weza ubaba oba njengumama, ubungumama oba njengubaba, ubungumntwana oba njengubani.
Unkosikazi Barbara Nyangayire, umqondisi wenhlanganiso ye-Deaf Zimbabwe Trust, ulandisa ngenkinga amalunga enhlanganiso yakhe adibana lazo.
Access to information is the major challenge that they face.
Ungafinyeleli imbiko, yiyo inkinga enkulu ebhekana lezithulu. Yazi ukuba umbiko lolwazi luthuthukisa umuntu nxa ungelalo uhlangana lodubo usiya ezibhedlela kumbe ufuna uncedo emapholiseni kwezemfundo lasemthethwandaba. Yiko sithi kayisetshenziswe i-sign language kiyo yonke indawo.
When you go to the hospital you are in trouble.
Ukashware uthi lokhu kuhle njalo i-sign language kayisetshenziswe kundawana zonke.
Kuqala abagogekilela abangakhulumiyo abangezwayo endlebeni abesiba lama difficulties bengaya e-therapy befike beswele umuntu otolikayo. Kufana nelema clinic, kufana nelecourt. Kodwa kathesi sibona umpolisa laphana ezisayinela eyenza i-sign language. Laba beclinic bakhona laphana labo bayafunda.
Ingcitshi kwezenhlala kahle kaZulu zithele eZimbabwe ngelinye elingani lingcono kundaba zamalungelo abakhubazekileyo ezwekazi le-Africa, njalo linanza i-sign language njengezinye zendimi ezilitshumi lasithupha 16 ngokusemthethweni phansi kwesekelo sombuso welizwe. Amapholisa weZimbabwe Republic Police lawo abekhona kulumbuthano azisa njalo ukuba sebelabo abaze ukukhuluma nge-sign language enkampeni zabo, bekhuthaza abakhubazekileyo ukuthi babike amacala abawenzelayo bekhululekile. Ziqhubekeze sithi elizweni elinesimo esikhulu sabantu abafundileyo njengeZimbabwe, abantwana abaphila lesimo sokungezwa lokungakhulumi bagqiba izifundo zesecondary bengenelisi ukubala kubanga lomntwana okugrade 4 njalo bebhekana lobunzima la kumasamu. Uqhathaniswa labantwana abangela lesi simo, inani labantu abaphila lesi simo lifika kunkulungwane phose ezingamathumi amabili 19,000 eHarare kuphela, kuthi elizweni lonke befika kunkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Hello le live talk lamhlanje sipha ithuba lina balaleli be studio 7 ukuthi licho imbono yenu ngomumo oselizweni okwamanje. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ngesikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Jorge Ivanov weleMacedonia ukhuthaza abantu belizwe lakhe ukuthi bale ukuvota beguqula igama lalelo lizwe okufunwa ngabe Greece besithi lelo bizo nelesinye sezabelo zalo. abantu abayisikhombisa phakathi kwabalithumi emhlabeni jikelele babulawa imkhuhlane enhliziyo othukela lemihlobo etiyeneyo yemvukuzane. Le impumela enhlolisiso eyenziwe ngabenhlanganiso ye The Lancet abathi limkhuhlane ngaphandle kokuthatha imphefumulo eminingi idala indleko enkulu emazweni womhlaba elakho ukuqansa ifike kuma trillion ayisikhombisa ngomnyaka. Ukulumende usephe abaphathi ntambo bengajaza zonke ukuthi baphumele imithetho ama bills ayethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa eyokuvuselela umnotho elizwe kungakedluli amalanga ngamathumi amathathu. Esethula imbiko yakhe ngomumo wesizwe iState of the Nation Address, umongameli Mnangagwa wathi kumele abaphathi ntambo babumbe imithetho ephathelane lokuvuselela umnotho welizwe leminye ebalisa uhlonitshwa kwelungelo labantwana lokususa eminye imikhuba yesintu engahambelani lempilo yalezinsuku. Usomlomo edalela eParliamente umnumzana Jacob Mudenda utshele iphephandaba le The Herald ukuthi abaphathi ntambo abazehluleka ukuphuma lamabill bazabizwa ukuthi bayichasisela idalela eParliamente ukuthi bayehlulwa yini. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya othi isikhathi abasiphiweyo abaphathi ntambo silutshwana kakhulu.
Ye ukukhuluma nje into enhle ukuthi umnumzana umnaka ukukhuluma ngakho kodwa ngakunandelele imithetho nxa isibiza ngena kuparliament iyabe ingamabhili kodwa ibhili yakhona kule drafting department kuminister of justice singazi ukuthi kulama-drafters amangaki ngoba siyayisozikwanisa ukufika kuparliament kungazange ngobe le i-public consultation uzulu engazange abuze ngakho. So angiboni mina ukuthi insuku ezingamathumi amathathu i-30 days ngaba le drafting kube le public consultation ngena kuparliament ibhili yakhona sibhethwa. Hayi, ngibona ngathi mina bazaphonga ukuthi sesizamile ukuthi asehlulekile.
Kungaba into engaphathisa yini ilizwe?
Ukukhona phela njenanti njengomuntu wade ewuhulumende okweminyaka eminingi uyazi ukuthi bekulobuvila phakathi. Angithi sacabanga laphana siqeda isekelo sombuzo sithi khona ngu-2013 sasithi kule mithetho engu-215 efanele ilungisise umgadi wasalelani wakhohlwa ngakho. Engibona ngathi yena umnangagwa uyazi ukuthi kuvele kwakulobuvila engathi abafaka umlilo ezinyaweni bayakwani ukuthi bengabantu abasebenzayo kodwa angiboni ukuthi kungaba kuyinto inyathelo elihle ukuthi nxa kulo mthetho fanele kuyenze kuhluthe athathe yena kakwenze nge-30 days ngoba ama-deliverables akhona into zakahulumende phela zithatha isikhathi.
Kodwa khona ukuthi labo ababe behlulekile bahambe bayochasisela idale lephalamende ke ubona kulinyathelo elinjani?
Akusoze kwenzakale ngoba phela umphathi ntambo weministry umsebenzi wakhe yena ngokulungisisa imithetho nxa umthetho usukhona uyahamba ayechasisa edale lephalamende asuzahambe nje ayekuthi nehlulekile. So uswazi lolu aluthweleyo ye lunika umsebenzi uswazi kaheadmaster kodwa ambona ngathi engabi lesiphangiphangi ngoba engazi baphangise umthetho wakhona uyaphuma ungamabo. So ngayo ubanike nje engce-90 days engahamba kuthi ngoba akula sokuthi abulobi abachangi uswazi asubantwana besikolo phela ngoba ama-department akhona maningi aqondane lezo mthetho.
Hello ke umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethe ecubungula izombusazo bekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Akwezemidlalo iqembu lenkezi Platinum Stars lilethuva lokunqoba eleFC Platinum kumncintiswano wokuphakamisa isicoco seligue njengoba lizancikilana lelebulawa yiCity okuyilo elijeke amanye engalaneni kuthi eleFC Platinum lizadlala lele Dynamos elilwisa ukubalekela ukugunyulwa kusigaba saphezulu. Okuningi sikuzweni kuntatheli izindaba ezemidlalo uJoseph Njanji.
imidlalo yesigaba sekhasilaka Premier Soccer League ingena kuviki yamachumi amabili lathuba munomunye njalo imidlalo izaqala kusasa ngomgqibelo lapha amaqembu balisa ukuphakamisa isicoco seligatheli FC Platinum kanye nelenkezi Platinum Stars abhekane lemidlalo engaguqula isimo sengalane. Iqembu lenkezi Platinum Stars lona ihlezi endaweni yesibili engalaneni yemiklomelo elizavakatshela iqembu elijeke amanye engalaneni elebulawayo City kusasa enkundleni eBarber Fields. Uthele FC Platinum lizemukela eleDynamo senkundleni eMandava. Iqembu lenkezi lizabe lithiye ukuba lithathe imiklomelo yonke yomithathu kuqembu leCity lona eliqhuba nzima kulonyaka libe selithandazela ukuba eleDynamo lona elilisa ukungagunyulwa kwisigaba saphezulu liphazamise leFC Platinum. Iqembu leFC Platinum lihlezi phezulu engalaneni lemiklomelo ngamashumi ayisithupha lambili. Lengezi le miklomelo ngamachumi ayisithupha. Kweminye imidlalo yangomgqibelo iqembu leBlack Rhinos lizadibana lele Triangle kuthi leHarare City lizadlala lele Chicken Inn. Ngesonto iqembu leHighlanders lizavakatshela ele Cape United enkundleni eNational Sports Stadium. Njalo umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthi sebelifihlele induku emqubeni iqembu leMagebhegebhe.
Ngalesisikhathi esikuso sesisazi okuningi mayelana neqembu leCapes United, njalo esizakwenza ukuba siphume lamaso azakwenza ukuthi sibakhulele ngensonto.
Kweminye imidlalo yangesonto iqembu leShapongo lizadlala leleJapan Mine ngase-Ascot. Iqembu leRentals lizancikilana leleMtare City ngaseRufaro Stadium kuthi eleBulawayo Chiefs lizadibana leleNikfoot ngaseLuveve Stadium. Imidlalo izaqhubekela phambili ngomvulo lapho iqembu leHada elizemukela khona eleZPC Caribbean enkundleni yeRufaro. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Was a Friday. Kuhlelo was a Friday liviki silomculi odabuka kwentutu ziyathunqa koBulawayo uThulani Dube owazakala ngokuthi nguTooth Harsh Touch. Asizweni okunengi exoxa lo Ezra Chisa Sibanda we Studio 7.
Baya besanda abahlabeleli kulezi nsuku kodudu ziyathunqa. UThuthi ngomunye walabo abadla amalangabi kulezi nsuku ngemiculo etshiyeneyo emitsha. Nangu-ke u-Ashtash eqoqoda ebingelela abalaleli.
Ngizalwa kugodlwa emnyama komahlaba ayithwale emahole ngikhulele khona. Ngifunde eChazi primary leChazi secondary and a part of my education ngafunda ngikhona lapha etown lakoBulawayo. Yiko lapho engakhulela khona partly ngasensiya kwe-HS primary lapho engaqedisa khona i-primary level yami le-secondary level yami.
Balela ingoma zakhe abuye acule aphinde agide.
Ekubhaleni kwami izingoma lapha nxa ngibhala izingoma angibhali ngeHighlander yodwa, ngibhala njengento ezihlukeneyo and kulezinye njalo enyabe ngizihlabela kuyukuthi kubuya sengani liphupho nje nxa kukuthi iphupho langikhona lifika inyabe sengilami ngihle ngivule ngirekhode iphupho langikhona kufoni yami.
Friday, silo Tooth Hashtag, umfana welophe ngulava Bulawayo. Ukhanya usebenza labantu abaningi.
Ngisebenzela abantu abachiyeneyo okumangalisayo kodwa okumqoka ukuthi onguproducer wami nguJoe Maseko nabanye abasupporters awe Highlanders abalisela upre 14 ngengahlabela layo ingoma ethi kayikhale.
Thank you.
nazo sebenza lo Sathuli elinye njalo futhi supporta le Highlander lo Lloyd Sander okubizwa kuthiwa uPasi ngahlabela lo Precious Dube oyiperforma ku Hashtag Entertainment iqembu engilawulayo and ngisebenze njalo le platform one lapho esike sahlabela khona ingoma yaba yinye nje
aswelakali emdlalweni yenguqu yebhoso ngoba engumsekeli wayo omkhulu kuningi okwenziwa ngumfana kaDube ngaphandle kokucula
ngiphathekile entweni ezihlukeneyo including being an accounts clerk and at the same time acting and at the same time ngase ngidlala ibhora ngidlalela ama juniors the Highlanders and itimu le ngayithanda kakhulu okumangalisa kokuthi lapho engalinyazwa khona ngehluleka ukuthi ngiqhubeke phambili komdlalo angizange ngilahle itimu ngaqhubeka ngisupporta and manje ngitshengisa ukuyisupporta kwami kakhulu ngokuthi ngibe ngihlabela ingoma ezivusa idlabuzane
uzwa ke zona ziyabuya ingoma zakho kukhona ukupheka yini kwamanje wethu lana
nyaka ungakapheli sizabe sesikhiphile e-2-tier album iyaphuma ilama CD angu-2 i-album esiyenza manje okungangokuthi abantu balungele ukukholisiswa ngoba ezinye zangkhona ingoma already sesizithumezile ebantwini ukuthi abantu babe befamiliarize lazo kuzethi masenza i-launch sizenza into ezabankulu ezayenza ukuthi abantu bajabule yimi uthuthe we-hashtag umfana kokudla umnyama kamahlaba ayithwala
Muthulani Dube Bambiza Tuts Hashtag Utholakala kontongaziwelene ontuthuzi yathunqa omfazi ushaya indoda emagumeni skies kwabulawe phela munye umhlabeleli esilaye kuleli viki Studio 7 kuhlelo hoza hoza for the Friday igama mweza chiza spana ithi libe lempela sonde lijulela bye bye
Ezra Jesus Banda lapho obexoxa ke lo Tuts Hashtag umhlabeleli ovela kwaBulawayo ebesigqibela uhlelo kodwa singakehlukani esikhangele ebezikhokhela umongameli Emerson Mnangagwa uthi abatshali bemali ahlangane labo eMelika ngesikhathi esemhlanganweni we-United Nations General Assembly baveze ukujabula okukhulu ngomumo weZimbabwe igama nguChris Gande asidibaneni ngevikezana
Yalibu
Sibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.